ngesikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu ikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esikiso esomqando kutholakala abantu abaningi bechile kubangelwa izinto ezitshiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezitshiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ikhaya, emsebenzini, ezindleleni. Abantu bayakwazi ukuthi batshiswe zintambo zamagesi ezabe zitshiywe segcekeni singavalwanga. Nekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana, qala ngokufaka amanzi aqandayo endishini, lendishi ayibe yindishi yeplastiki engabamba umlilo. Siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka ini izibambo zembiza zingabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu, azibe ngaphakathini kwekweziko kumbe kwesitofu. Njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater, akube lomuntu omdala.
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke, loba kusendleleni loba ngekhaya, ngoba ukutsha kukaningi lezinto ezitshisayo ziziningi.
Ukutsha kungendlela ezitshiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ikhaya, emsebenzini, ezindleleni. Abantu bayakwazi ukuthi batshiswe zintambo zamagesi ezabe zitshiywe segcekeni singavalwanga. Nekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana, qala ngokufaka amanzi aqandayo endishini, lendishi ayibe yindishi yeplastiki engabamba umlilo. Siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka ini izibambo zembiza zingabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu, azibe ngaphakathini kwekweziko kumbe kwesitofu. Njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater.
Umongikazi ukhulume njalo ngokwelashwa komuntu othileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo, ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe betshe khona kufuna odokotela.
Ngiyakwazi ukuthi ngekhaya sile zinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esetshile, esikuthi ngama-home remedies. Kodwa lokhu asikukhuthazi, ngoba ukutsha khona kule ndawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane, kodwa indawo ezinjengama-joint emphinjeni lapha nxa umuntu etshe umphimbo, amehlo loba nangaphansi lapha, siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lowo uzalaliswa, ngoba indawo lezi sizithi ngama-special areas, ukuze thi athole ukulatshwa okuqondileyo. Uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama-antibiotics.
Umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola.
Ama-burns yinto ebulala abantu masinyane, kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole, ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale. Ngaba kuthi yi-septicemia ngolimi lwesibhedlela. Khona ukhana ukugcina sezibolile, yikho okugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle. Hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona, kungabi yinto eliyigcina ngekhaya, ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala, ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya.
Unkosikazi Sidumisile Songo, omunye olesihlobo sakhe esehlelwa yingozi yokutsha, uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabo kwesabela khatshana.
Mina ngomunye engesihlobo sami esatshayo, wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo. Wathi esuka lapho eziko wasuka egijima, manje lapho egijima isigqoko sasilokhe sibhebha ngamandla, senelisa ukuthi simbambe, samgiqa phansi, samboza ngengubo eyayimanzi. Yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha. Saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla, wonelisa ukuphola. So ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi, mhlambe nginesibhedlela ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi sabe sesisaba ukuthi nxa uzafunakala o-police report landani, kodwa hhayi asukumeleni phezulu, sihambe nini sethola usizo esibhedlela usizo lukhona.
Abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa yingozi yokutsha loba betshiswe yini. Bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.